I-meeting le-ANC Park iqakathekile ngoba yiyo eloba phansi ukuthi i-Republican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years. Ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu uzaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party, lama-candidate lawo aba angathi afuna ukungena kuma-races abe khona in the next 16 months ngobani, and ukufaka lona ithuba lokuthi ama-agendas for i-Republican Party ngawaphi. Mina ngibona ngathi umongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku-achieve what he's achieved in the first 3 weeks, owaye kukhuluma during the election, sikhangela njenge-immigration, ama-tariff, lokuhlukuluza i-government or ukutshintsha the way that Washington DC has been operating for hundreds of years. Yena umongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority vote and lama-states amaningi. So inkulumo yakhe kayethese, I think kuyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve. Ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court. So ngokunye azakhuluma ngakho ngoba siyakwazi ukuthi i-base yama-Republican Party bakufuna khonokho ukuthi abantu abazalelwa lapha, abazali bangikhona kumele bebe lezincwadi or these other issues.
Njengoba umnumzana J.D. Vance esevele waba umqalisiziba lapha, kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma?
Unumnumzana J.D. Vance sabona ekhuluma esithi yena government kathesi ihamba kuhle and banikwa bona lokho ebesithi i-mandate yokuthi batshintshe uhambo lwe-politics lapha in America. And sibona ngathiwa kathesi songathiwa sokule-confusion in Europe and le ndaba ye-Ukraine le-Russia ngathiwa lokho ihlupha ngoba inkulumo abazenzayo zama-peace talks azihambanga kahle, and umnumzana Zelensky o-Ukraine vele useyala ukuba participatory in talks that are disadvantaging his country. So khonokho lakho ngathiwa kuyi-challenge. But hayi, i-CPAC is a way forward for i-Republican Party, and mbona ngathiwa they will come up with the solutions. But ukuba ngumongameli uDonald Trump angiboni mina elalela things that do not go according to what he wants to do. So okakathesi sithi ha, sizake sibheka nje ukuthi bazakuhambisa njani njengoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place. Ngiyabonga.